sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomkela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 Julyikazi 2022 mo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lonyaka kulalokhu obekukhangelelwe. Inkampani ephehla umlilo kagetsi ithi ilakho ukucitsha amagetsi elizweni lonke jikelele lokwehluleka ukubhadala izikwelede. Izakhamizi egezi zikhala ngendlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe awusoze ukuthuthuke njengalokho obekukhangelelwe ngenxa yokugudeka kwedola umkhuhlane we-COVID-19 lokwenzakala kwamanye amazwe okwenze kwakhuphuka intengo yamafutha epetulo lempahla etshiyeneyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma namhla esethula okumayelana lokusetshenziswa kwemali kahulumende, uNcube uthe umnotho wakwele Zimbabwe okukhangelelwe ukuba uzathuthuka ngokuhlanu lengxenye ekhulwini i-5.5% lonyaka usukhangelelwe ukuba uzathuthuka ngokwedlula kancane isilinganiso sokune lengxenye ekhulwini i-4.6%. Wazise njalo ukuthi uhulumende uza kwengeza imali yomthelo we-tax free threshold kusuka kunkulungwane ezingamakhulu amathathu amadola i-300,000 RTGS kusiya kunkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-600,000 RTGS ngomnyaka. UNcube uthi lokhu kudalwe ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele ukukhuphuka kwamafutha ezimoda ngenxa yempi phakathi kwelizwe le-Russia lele-Ukraine, ukugugudeka kwedola leZimbabwe, umkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UNcube uthi emhlabeni wonke jikelele kukhangelelwe ukuba umnotho uzancipha okumangalisayo emazweni.
I therefore propose to review the tax-free threshold on local currency remuneration from 300,000 Zimbabwe dollars to 600,000 Zimbabwe dollars per annum and with effect from 1 August 2022.
Ngikhangelele ukuthi ngikhuphule izinga lemali engelambadalo ye-tax kusukela ku-300,000 kusiya ku-600,000 ngomnyaka, lokukhuphula imbadalo ye-tax iye kuzigidi ezilishumi lambili kusukela kuzigidi eziyisithupha. Lokhu sikwenzela ukuthi kuthuthukiswe ukusetshenziswa kwemali elizweni.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho, uthi akumangalisi okwenziwe nguNcube.
Kukhanya vele akula into ekhuphukileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imholo yezisebenzi kahulumende. Ngaba kunjalo ukuthi wehlise imithelo yabo kodwa ubekhuluma ngokwemali eyeZimbabwe yalapha. Ibhajethi yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi kahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle. Uzabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisa umnotho wethu. Ukukhuluma ngama external factors intengo yezimali eyangaphandle kwelizwe kodwa akatsho yena ukuthi ufuna ukulungisa njani. Okwegolide imali zegolide ukukhuluma ngazo kodwa akutshengiseli, akula themba lokuthi intengo yemali i-inflation ehlukuluza abantwana beZimbabwe izalungisiswa. Yes, singathi khona akwenzanga lutho, i-budget yakhe bingaphathanga lutho oluqhakathekisa imali engena esikhwameni sabantu i-disposable income.
Umnumzana Effort Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuyamangalisa ukuba uhulumende lokhu eziqathanisa lamazwe alomnotho ophucukileyo.
Izinto zizaya zilokhu zisonakala ngokuba uhulumende ufihla ikhanda enhlabathini kulokuthi akhangelane lesimo njengoba sinjalo. Ile budget iveza ukuthi uyaphika ukuthi lizwe liyadilika ukuthi ezomnotho kazisekho, ukuthi akusela industry, akusela zikola, akusela zibhedlela, ukuthi abantu bayehluleka ukuthenga ezitolo ngokuba izinto zingathengeki. lokho eqhubeke njalo ngendlela liyane ndala engathi kuthiwa ibudget yase Europe kumbe America kumbe Japan lapho izinto ezihamba khona kahle le budget kayiswe zincedekela kancane abantu basezibaba.
Umnumzana Stevenson Dlamini eyinye njalo ingcwethi kwezomnotho uthi akuqedakali okwenziwe nguhulumende
kuhlelo lwebudget kubana kukhuphulwe inzuzo eqondane laba asebenza kugatsha lukahulumende sidinga ama-civil servants. Ukhweze ngendlela ayethembise ngayo ukubana uzakhuphula nge-100% khuphula kwezuzo ethola yilaba sebathatha umhlalaphansi ama-pensioners. Sinanzelela njalo ukubana olunye ugatsha oluthole inzuzo ethe xaxa lugatsha olukhange lokulungiswa kwemigwaqo lokwakhiwa kwezakhiwo ezehlukeneyo. Lalo lolo gatsha luthole inzuzo engathi iphezulu. Njalo sinanzelele ukubana noma ikhuphuliwe leyo nzuzo ayifinyeleli kumandla adliwe yi-inflation.
Umphathintambo wezemali uphinde wathi umnotho welizwe leZimbabwe udonsa nzima ngenxa yokuwa kwesivuno salonyaka. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ithi ilakho ukwengeza isikhathi sokucitsha umlilo kagetsi njalo lokuhluleka ukuhlawula izikwelede ngenxa yokuswelakala kwemali. Izesa ilobele inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Mines isithi abemba okutshiyeneyo balakho ukungatholi umlilo kagetsi ngefanelo ngoba kayisenelisi ukubhedla umlilo omningi lokuthenga omunye kwamanye amazwe. Unkosikazi Salima Bena owemba igolide eFilabusi esabelweni seMatherin South uthi kuyethusa okwethulwe yizesa. Uxoxa loGainer Gumede Saidi weStudio 7.
Nadathi khonapha sisande ukuza khonapha asilangani. And asilangani ngoba vele akusebenzeki. Sizasebenza sithini manje pho? Akusebenzeki bekuvele sekuhluphe ukusebenza kwakhona manje nxa sebesenzeki. Kunzima sisi.
Manje njengabembi begolide liza kwenzani ngakho lokho?
Akutathi sizayenza sithi ngoba umsebenzi uvele uzakuma. Kanti sizayenza njani? Wena ufuna amagesi bento lesifuna amagesi nawe uyakwazi. Siphelelwe khonapha, siphelele ukuphelelwa. Siphelele sesikuzwa lathi khonapha vele sidanise kudana kudana okukhulu. Silokudana okukhulu. So abantwana sesizabaphani.
Lina liveleli umba igolide ungapi kwelizwe?
Mina sina sesefika buso ngapha. Sefika sabathi sifika.
Manje kuyiwa ngapi? Kusukela lapha nxa kuthwa akulamagetsi lizavala yini imigodi lizakwenzani lizadinga ezinye yini indlela?
Sesizavala imigodi. Xa kungela getsi sizasebenza sithi. Nxa kuyadayisa kufuna igetsi. Okuyenza yonke into nje yonke nje ifuna igesi sithi manje yikho kutho ukuthi izavala vele imigadi yikho sikhala sithi ukuthi phose sizayenza njani. Sikhala ukuthi abantwana bazawudlali ilanga litshisa lintshe shuwa imisebenzi kahle sayekela imisebenzi kungoba amafemu avalwa kade sisibuya ngapha sebesitshela ukuthi akuselabagesi. Indaba edanisayo sithi lokhani ukuthi vele siphelele silapha sikwazi ukuthi sithini sithi. Asikwazi vele siphelele ukuphelelwa.
Lo bekunkosikazi Salima Bena owemba igolide wekhoka loGainer Gumede Saidi weStudio 7 ekobulawayo. Sikesikhangele ezinye njalo indaba. Izakhamizi zesiqintini segezi eMatherin South zithi sezibhekane lendlala esabekayo kulandela ukungani kuhle kwezulu okwenza bengatholi isivuno esihle lonyaka. Yine ngelithi licela uhulumende angenele ngoba uMangoye selala eziko. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Iningi labantu kulomhlobolo selisithi selisidla kanye ngosuku ngenxa yokuswelakala kokudla. Umfelokazi uThobekile Zulu uhlulukelwe kwamagama engazi ukuthi abantwana ozabaphani njengoba engavunanga lutho.
Lapha ekhezi sithwele nzima bakithi. Mina ngihlala abantu abamabathathu kunzima. Lonyaka vele izulu azange line kuhle asifunanga lutho. sidla kanye ngelanga lokuthi abantwana labanza bathini lonyaka ngazi kunzima kakhulu. Umkami wabhubha wangitshela abantu babantwana abathathu bengiziphelela ngokuthi ngilime lami ngithole khonokho kuncane manje lonyaka kunzima.
Inhlanganiso eziningi ezincedisa izakhamizi ngokudla azisekho, njalo iningi lithi lezi nhlanganiso zavinjwa nguhulumende. Izakhamizi zithi zezwa ukuthiwa uhulumende uzobaphathisa ngokudla ngenyanga ezayo. Umnumzana Kennedy Moyo ubuhlungu ngohulumende.
Uyivala kanjani nasihamba ugovernment? Yena lo government ukuwafika yini lapha kithi ezobona ukuthi abantu bahleki njani abantu bakhe?
Izakhamizi eziningi zithi sezihambisile izikhalazo zazo kumkhokeli zezigaba okuhlanganisela labo osobhuku, kodwa kulanto ephumayo. Umnumzana Medias Ndebele usobhuku kumathina village uyafakaza ukuthi indlala yodwa esigabeni sakhe.
Indlala eyiphethe abantu yikho kusithole sezima singabakhokheli, ngoba kumele sibanakakele ukuthi bangaphiwani, kuthi siyabacelela ezilokhu zethu kuthiwa yindlaba. Amadona bayasithembisa kodwa kabakafiki. Enye sithembisileyo kakhulu yiCaritas, ibithe ekupheleni kwaSeptemba izazama ukuthi wonke umuntu okhona phaa esigabeni azisuze ukudla, so kodwa kabakakwenza. Abanye vele sebesidla ntambama kuphela isi, ngoba vele akulalutho lo nyaka vele khona idwala zanga singele edwaleni siziphumele sinje singalaluti.
Umnumzana Mkhululi Ncube usobhuku konhlupho ugcizelela amazwi kaNdebele njalo ukuthi usiwahambisa izikhalazo zabantu kunkokheli eziphezulu, kodwa akathola impendulo.
Awula lezobefika uSeptemba lezi fuyo zethu azisekuzimeni, akula kudla, akula tshani, sisifanana nje isifuyo labantu.
Ubo ungamadamu ukuthi kuncinyane kukuncinyane sizisiya edamu elikhulu katshana phansi emhabhiyane elinku. Siyazihambisa singazi kodwa
azamathole impendulo
impendulo sikayitholi. Lo councillor sihambisa ukhansilela ahambise phambili ku-social welfare, but asikaphendulwa lutho kodwa ngaphindlela yasibulala.
Ezinye izakhamizi zekhezi zithi zazama ukufinyelela uhulumende esebenzisa ummeli wazo edalela ephalamende okubandlale ZANU-P F umnumzana Saul Makhalima Ncube weMatopo South. Okuyiso isigaba esibhekane lendlala enkulu kodwa kamboni njalo lezikhalazo kaphenduli. Umsakazi weStudio 7 uxhumana laye ecingweni wala ukukhuluma ngodaba lwendlala. Umphathintambo kahulumende obona ngezimbiko lokusakaza unkosikazi Monica Mtswanga uthi uhulumende wakhe usethembise ukuthi akula muntu ozabulawa indlala eZimbabwe.
Asizinanga kuhle lonyaka, uhulumende uzabona ukuthi akula muntu ozalamba. Ngenxa yohlelo lukahulumende lwentwaso sasaba silokudla mbijana okuzasincedisa njengabantu okwesikhathi njalo sesithenga umuntu ngaphandle kwelizwe.
Izulu alinanga kuhle kweleZimbabwe ekupheleni komnyaka ophelelele lasekuqaleni komnyaka onalo kusenziwa ikutshintsha kwezomkhathi i-climate change osemhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso encedisa uzulu kwezokudla emhlabeni wonke eye-World Food Program ithi ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe angamashumi amabili emhlabeni wonke elibhekane lendlala enkulu lonyaka, ikakhulu kusukela kwenale inyanga kuze kuye kupheleni komnyaka. Ngiyimele Studio 7 konhlupho eKhezi Matabeleland Province, igama lungeze Jesus Banda.
Ulive Talk namhla sixoxa ngokuthunjwa kwezizalwane zeZimbabwe ikakhulu abesifazana. Le Studio 7 esaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika kubikwa ukuba lifisa ukuhlenga unkosazana Brittany Griner odlala umdlalo webasketball lo Paul Whelan abavalelwe kwele Russia. Elemelika kukhanya engani lizakhulula uVictor Bout obanjwa ezama ukuthengisa izikhali kwelemelika lokunye. Umnumzana Anthony Blinken umele ilizwe lemelika ophethe isikhundla sobona ngokudlelana namanye amazwe ukhangelwe ukuba uza kukhulumisana ngodaba lolu lomunye wakhe wakwale Russia. Unkosazana Naledi Pandor wakwale South Africa ophethe uhlangothi lukahulumende lokudlelana lamanye amazwe uthi ele Israel kukhanya ngani lincindezela ele Palestine ngokubandulula okumangalisayo. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission ithi isiphenya udaba lokuthuthuzela ukubulawa komkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa lilunga le-ZANU-PF uMnumzana Abdon Mashanyika. Lokhu kuvele kuncwadi ethunyelwe igqwetha likaChamisa unkosikazi Beatrice Muthethwa yili komishini namuhla. Izolo amapolisa lawo aveze ukuthi asephenya lolu daba ngemva kokumangalelwa kukaMashanyika ngumthethwa emele uChamisa lebandla lakhe. UMashanyika uphume kuvidiyo kunsukana ezedluleyo esithule amazwi akhanya ekhuthaza ukubulawa kukaChamisa labasekeli bakhe. Nanxa ubufakazi bali vidiyo bebusegcekeni kusikhathi sonke lesi, amapolisa alokhe engakambophi uMashanyika kanti icala aze alivula sokumangale umthethwa. I-CCC ithi lokhu kuveza sobala ungaqhutshwa kuhle komthetho. Nanku amalunga ayo alitshumi lane akuqela uMnumzana Job Zikala loMnumzana Godfrey Sithole alokhu evalelwe esitokisini ngecala lokutshotshozela udlakela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla se-CCC eMelika uMnumzana Tim Muringayi lelunga le-ZANU-PF uMnumzana Believe Gawule onguye osungula lingqoqo.
Ukuqala kwabe-CCC lokho ukuqala kwasuku zonke indlela nje abahlezi bekhala ngayo, kodwa engilabo ukukhala okuqondileyo okutshengiselayo, kodwa ukuthi ukukhala kwakhona kunokunye abakwenzayo ukuthi abantu ngaphandle ngale kwamanye amazwe babone njengabantu abakhahlanyezwayo ukuze baqhube kuhle i-agenda yabo abanayo. I-agenda yabo ikliye ukuthi bajoyine isimpathi ngale kulabantu abanye bangaphandle abangani babo, bayenze kulokhu abakutshelwa ukuthi bakwenze, bakudramatize ngendlela yaleyo njengaleyo ukuze into yabo abayiqhubayo ibe segcekeni. Okukhona yilokhu ukuthi ilizwe elilomthetho elilesisekelo sombuso, umthetho wonke okhona owelizwe ubusha isisekelo sombuso welizwe okhona. Abantu bonke bona kanjalo, xa umuntu ekule umthetho mpomo awukhathalekile ukuthi ngowaliphibani, kumele umthetho uyehle uye kuye umuntu lowo ajeziswe ngendlela esemthethweni. Umthetho vele kumele kungabi yinto nje babampomo yokuthi umuntu wonke uyadingayenza into angadela amaqala ubebahanza into naye engayisiyo bayenzi umuntana yabo engekho emthethweni bese bethi umthetho uzabayekelela nxa ukuthi uzathiwa bengabusho kuyathiwa abantu be-opposition. Hhayi, sikho lo abahlukunyezwa laba bantu.
Nanso baba Muringayi uyamuzwe yakhuluma ubaba uGawule uthi gakula kuhlukuluzwa elikwenziwayo yini nje lapha elephula umthetho lidinga uxhaso kwaba kwamanye amazwe.
Hayi, ngiyabonga mhlonitshwa Gawule. Into ehluphayo ma umthetho usetshenziswa in one way not the other way, ikwesi kukhalayo khona saqala kudala ngendaba zona lezi. Siyabona ubaba lo owa-threatena yena ukuthi uChamisa labantu be-CCC labantwana bakhe on video, akula enye i-evidence, but yena ngokwakhe khuluma khonoko that was the second person in the same week in the same area bekhuluma iy'ndaba ezinjalo ukuthi kumele kufiwe in the CCC. Omunye wathi wathunywa ngu-president u-Emerson Mnangagwa ukuthi atshela abantu abahlala endaweni yabo yona le ukuthi bangavotela i-CCC abasoze banikwa ama-implements lama-benefits, okumele baphume lapho abahlezi khona. So ubaba uGawule mbona ekhuluma esithi yena iZimbabwe ilizwe lomthetho, ma umthetho ukhona why is it reserved for abantu be-CCC kuphela?
Nanko umbuzo baba Gawule, uyakhuluma ubaba uMuringayi lapha enda ngilethemba ukhulumela ekuthini amapolisa kanye leZimbabwe Human Rights Commission bathe sebephenya ukwethuselwa kukaChamisa lilunga leZANU-PF leli ngemva kokuba amagqwetha kaChamisa ehambe ayamangala kodwa kuyikuthi bekuludaba oluvele lukhona egcekeni kodwa kungela lutho olwenziwa ngamapolisa.
Ye baba Nkomo, ngiyakuzwa siludaba lolulukwababa lo obehlasela leyo ajeziswe ngendlela efaneleyo ngoba wephule umthetho welizwe ukuthi athi yena uzabulala uChamisa lemoni yakhe landani kuliyiqala khonoko. Ngako kumele ubaba lo umthetho ufinyelele kuye ajeziswe ngendlela efaneleyo, kungakhathalekile ukuthi ngumuntu walibibani, kungakhathalekile ukuthi kumbe ngumuntu wezanu p f nomuntu owase wezanu p f nomuntu ozonde uChamisa ukuthi kumbe ngokwemulini yakubalwa khonani, kodwa kumele umuntu lo ajeziswe ngendlela efanayo. Ngokunjalo ilizwe leZimbabwe ilizwe lomthetho, ukuthi umuntu owephule umthetho kungakhathalekile ukuthi ngubani. Nxa ukuthi ubaba lo ukhulumile lokhu, ubaba lo umele umthetho uyehle uye kuye, umsebenzi wamapolisa lo ukuthi baxwayisise amapolisa ukuthi ubaba lo kolokho sile ukukhulumile ukwezinto wakuthi kule audio kumbe kule video ekhona ngakhona kwakukhulumile, akudingisisa ukuthi uyakuvuma yini kumbe uyakuwala yini kolokho ukuthi nguye okukhulumileyo ngendlela akukhulume ngayo. Ebese siba ngumuntu oyetheswa iqala lokuthi yena uzabulala upresident be-CCC nemoni yakhe.
Nanso baba Muringayi, lizwakala limqotho elikababa uGawule lokuthi abantu kumele bajeziswe bengephula umthetho kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla.
Ye, but siyabona ukuthi ma abantu be-Triple C bengagombozela ukuthi bayenze into enjalo sebebotshwa kungabi lama-investigations akhona okukhulunywa ngubaba uGawule okwakathesi. Siyabona ukuthi ubaba lo wakhuluma into le 2 weeks ago lokhu engakabotshwa ngamapholisa kuze kwathatha igweta likababa uChamisa umama uBeatrice Mthethwa ukuthi afayile i-assault charge or insulting charge ukuthi amapholisa lawo sesithi se-investigator after 2 weeks. But sabona laphana enyathime ngathiwa kwaba le nkulumo bahle babopha ubaba uJob Sikhala labantu abayi-13. So yikho esikutshoyo khona ukuthi ma kuyi-Triple C kuyagijinywa ngamapholisa kungelawa ma-human rights organizations or amagweta sebephongubopha abantu be-opposition.
UMnumzana Tim Muringayi ngowebandla le-CCC eMelika bekhuluma endawonye lelunga le-ZANU PF uMnumzana Believe Gawule. Bebeqoqa lo ntukameli Inkomo we-Studio 7. Ibandla le-African National Congress likhangelwe ukuba lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa eJohannesburg okuzakhulunywa khona izinqumo zelizwe leli kulungiselelwa iminyaka elandelayo. Ibandla leli lethule umbiko enkundleni yalo yobulenjini bokuxhumana lesithi umhlangano we-National Policy Conference ulakho ukuphatha udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha e-special permits. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe loMnumzana Ngqabuthu Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Umhlangano we-Policy Conference wa-African National Congress uqala kusasa ngolwesihlanu. Yikho ke kuyabe kukhulunywa khona indaba esingadondwa senzi ngama-policies awe-ANC kulungiselelwa umhlangano omkhulu ozabe ukhona ngoDisemba.
Ye baba Mabhena, ukubona njani ongethulwa libandla le-African National Congress?
Kukhangelelwe ukuthi lumhlangano uxoxe ngodaba esulubizwa lwasemzini sithi migration okuphathelana futhi lo daba lolu olwama-special permits aphiwa izizalwane zaseZimbabwe. Yikho-ke sithi thina sivule amehlo sikhangele kakhulu ukuthi kuyini okuzaphuma, kuzaxoxiswana njani. Yebo, yena bakhona abangafisiyo ukuthi kuvuselelwe lezi ncwadi okuthiwa ngama-special permit abaphakathi kwa-ANC ngodaba lokhetho. Kodwa-ke siyakwazi sonke ukuthi into eyenza ukuthi i-ANC ingatholi amavoti amaningi ayisiyo indaba ye-migration kodwa indaba eziphathelene lokuswelakala komsebenzi. Khathesi abantu kade bekhala kakhulu ngodaba lwe-ESCOM ngoba abantu bangaphandle abasebenzayo balutshwana kakhulu e-South Africa, bayi-7% yabantu bonke abasebenzayo enzayo e-South Africa. Kanti-ke futhi abantu abaphethe ama-special permit ngabantu abalutshwane abayi-178,000, ngabantu nje abalutshwane kakhulu esingakuzwisisiyo ukuthi kungani uhulumeni we-ANC engavuseleli lawo ma-permit. Abantu bathwele nzima ngohlelo lwama-permit ngoba abaningi bayehluleka ukudlulela kwamanye ama permit njengoba kwakuchiwo nguhulumeni weSouth Africa. Laba balutshwana sebe apply labanye bakhona bayachithwa. Bachithwa ngokuthi kuthwe gaba qualify. Njalo abanye bachithwa futhi ngokuthi amakampani abasebenzelayo kazange alethe iproof eyokuthi kakulam South Africa nongenza lowo msebenzi wenziwa yiZimbabweni. So ke abantu bathwele nzima kakhulu.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Mpena. Pho kuyahamba njani ngakhonoko?
Asazi ukuthi kuzaphumani ku-police conference ye-African National Congress ibandla libusayo. Sonke siyabe sifake amehlo ethu khona ngalo ukuthi sizwe ukuthi kambe kukhona yini okungcono okungaphuma khona.
UNomzana Ngabuto Mpena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Sixoxela eseJohannesburg. Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Ama okhuluma ngumlanga Thele Ncube obuya eZimbabwe eTsholoshwa. Emculweni ngokuthi umculo bengiwuthanda kakhulu. I-album yethu yokuqala esikhiphileyo sikhiphe ngo-2018, esibili ngo-2019, then sabuya sakhipha-ke ama-single track. Sikhiphe single track eyi-1 last year ngo-November, then sakhipha ezinye ezingu-2 manje. Azikabi ndala kakhulu, sizikhiphe nje manje ngo-May, kusho ukuthi sizikhiphe ngo-May lezi ezingu-2 ezikhona. Ngijabule kakhulu nokuthi abantu bezwe lokho esikwenza. Umculo wami ngifisa ufinyelele ezindaweni eziningi ezihlukahlukeneyo. Njengoba nje manje mawudlala udlala khona lapha kakhulu lapha endaweni engikhona ngoba udumo lukabi khona, kodwa bemfisa ukuthi idla ingoma zidlalo zize zifike kuyo yonke indawo abantu bebezazi. Okunye futhi engifisayo ukuthi abantu ngezindawo lapha abakhona mabe nemicimbi besixhumane nathi sibe sizonandisa lapho. Si-free siyafika siyakhulumisana sifike lapho entweni ezifana nemichado noma nje ngama-birthday oro nje umuntu owenza something ovula umuzi khona siyakwazi ukuthi sincedise into ezifana nalezi yana ngo music wethu. Kube mnandi kube njalo. Iqembu lethu lona African Sounds Collection liyatholakala nakuyoutube, mangabe udownloada kuyoutube ingoma uyazithola after that usubscribe. Lingakhohlwa bakithi bantu bakithi ukusubscriber, zikhona kuyoutube African Sounds Collection. Itholakala enambeni ezithi 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine-WhatsApp le namba, uyangithola ku-WhatsApp noma kumakhosi.
Yes, siyabonga kakhulu ke Mlangatheli Ncube, ungathini kusasa ukuthi ubuye njalo khonapha ku-Studio 7. Sangehlukane isihloko, sikhangele ezinye inhloko zendaba besikhokhela namhlanje. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lonyaka kulalokhu obekucatshangelwa. Inkampani ephehla umlilo kagetsi ithi ilakho ukucitsha umlilo kagetsi ngenxa yokuswelakala kwemali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi
weshona.
Zvakanaka muri yeZimbabwe.